Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Ngibonge uthando nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona lingalivuka njani izulu kandaba ulamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku 19 Mpalakazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Gift Ostalo sesiziva ungena kukhetho lwe-by-election ephansi kwebandla le-CCC kungakhathalekile lokuthi abanye bakhe abaxotshwayo bavinjwa kuncintisa ngokufanayo.
Labo bantu nxa kuyukuthi ngeqiniso ukuthi bangenise amaphepha ku-nomination court besebenzisa i-TPC kebe kusitsho ukuthi bathela amanzi emhlane wedada.
Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube usehlise imbadalo ye-passport esizabhadalwa kuqala ngomnyaka ozayo.
Okokuqala kuqakathekile ukuthi sinanzelele ukuthi i-budget nxa esethulwa ngumgcini sikhwama welizwe iyabe ingayisikho ukuthi yikho osokuyikho.
Umphathintambo wezomvikela wele Melika umnumzana Lloyd Austin ubelomhlangano leziphathamandla zakwele Israel kumizamo yokwekethisa impi yele Israel lamabutho eHamas. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Gift Ostalo sesiziva ungene kukhetho lwe-by-election ephansi kwebandla le-CCC kungakhathalekile lokuthi abanye bakhe abaxotshwayo bavinjwa ukuncintisa ngokufanayo. Useziba ubecathangelwa ukuthi uzaphanyeka amaphepha akhe edale le-nomination court izolo elilunga elizimeleyo ukwenqabela ukuxotshwa njalo edale njengalokho kwenziwa amanye amalunga ibandla lakhe ancintisa imele ibandla wona exotshwe edale lephalamende. Idale le-nomination court izolo lamukele amaphepha abazancintisa ephelandaba Chabalala Mkoba North, Chegutu West, Zwimba East, Seke le-Goromonzi South kukhetho luzaqutshwa mhlazi ku-3 ngenyanga kaNhlolanja ngomnyaka ozayo. Sixoxe legqwetha likamnumzana Sengezo Chabangu onguye oxotshe amalunga ebandla le-CCC esithi nguye unobhala jikelele umnumzana Ngqobani Sithole ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Chamisa kalaphathi uChamisa umongameli we-TPC interim secretary general we-TPC yona leyo nguChabangu. Laba kunabantu abaxotshwayo yi-TPC owathiwa kaso ma-members ngoba base besenza into ezingavunyelwa yi-TPC. Labo bantu nxa kuyukuthi ngeqiniso ukuthi bangenise amaphepha ku-nomination court besebenzisa i-TPC kebe kusitsho ukuthi bathela amanzi emhlane wedada. Akula nto ezabanceda ukufunda kufundwa kanye. Nxa labantu abanye abokuqala bethuleka khonokho abasebekuzama lokhu kwesibili then kuyabe kusitsho ukuthi abafundi.
Manje siyabona ukubana kungani kuloku ungavumelani ukubana umnumzana Chabangu usecretary general lithini ngakho?
Right, emaphepheni omthetho esithi khona ngama-affidavit ubabuchamisa kakakutsho khonokho. Engikwaziyo ukuthi sekulama-cases afika about 22 if I'm not mistaken afayelwa nje ngamalunga nje ababe ngamalunga bethi ngokuchiyana kwabo. Umongameli we-TPC kakakutsho khonokho ngoba kakafayeli i-affidavit esitsho njalo. Into ezikhulunywayo nje into leziyana ezikhulunywa nje esithi ngebaleli ngani liyadelela kodwa ngingatsho khonokho ukuthi i-beer hall talk ayisonto esingathi siyilandelele kakhulu unless and until yena obaba umongameli change champion e-TPC sitsho njalo ukuthi hhayi emaphepheni nokayimazi then we'll take that serious.
Manje njengoba umnumzana Gift Ostalo sesiziva yena engene kukhetho lolu engowe-CCC lizathatha nyathelo bani?
Makuwukuthi limpoto lonelo ukuthi kwenzakale into enjalo siyasakwenza lokho hayi ngamanzi amancane sizahamba enkantolo nasibelieve ukuthi into lezi zenziwa ngomthetho sahamba enkantolo sifike enkantolo sisintele inkantolo ukuthi hayi okwayizolo sokuphinde kwenzakala namhlanje kakubanjwe ngendlela okubanjwe ngayo izolo.
Bona umnumzana Chamisa lo mnumzana Sengezo Chabangu bayakhulumisana yini ngodaba lona lona?
I've got no reason to doubt ukuthi bangabe bekhulumisana ngoba abakaze batshengisele ukungakhulumisani. You know, iparty inkulu singacabanga ukuthi abantu abakhulumisani kumbe bayakhulumisana kodwa sibona izenzo nje kuvunyelwana ukuthi hayi into le kayibanjwe ngendlela enje. Ingabanjwa ngendlela enjalo ubona omunye wakho engakhononi kumbe engakubizi ngelinye igama bengisetsho ukuthi likwenza lona.
Kodwa nxa kuyikuthi ubengakhononi ubengasozavumele ukuthi kube lamalunga amabili ancintisa isigaba esisodwa. Siyabona nangu umnumzana Siziba uyincintisana lomunye futhi umnumzana Thembo, kutsho ukuthi akula kuzwana phela la.
Okumqoka nje ukuthi epartini yona liyana xa kukhangele njalo ngendlela mina akubeka ngayo eqalisa yonke le into ngumhlambi kazelusile lo lalo uyenza akufunayo ngesikhathi sakhe. Yikho-ke umnumzana uChabangu as the interim secretary general besesithi no iphathi kayibanjwe ngendlela etshintshileyo. Ungabe uyakhangela laku-x eyayikuthiwa yi-Twitter naleyo uzathola ukuthi even ama-members athethisa ama-leaders ngumhlambi kazelusile nje ngokunye nje la okuyinto ngeke ukubambe ukuqalisele lapho siyale. So i-indiscipline within the party yona ngokwayo esingasela ideology according to ubaba uChabangu says ukuthi no iparty le kumele siyincedise ibuyele eyilokho okwakufanele ibe yinkokhona.
Umnumzana Ngqobani Sithole ligqwetha likamnumzana Sengezo Chabangu onguye oqothe amalunga ebandla le-CCC esithi nguye unobhala jikelele webandla le-CCC. Imizamo yokukhuluma lomnumzana Siziba yehlule. Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube usehlise imbadalo yepassport esizamele ibhadalwe kusukela ngozibandlela waphinda wehlisa leminye imithelo ayethule kumaviki amabili adluleyo. Uncube wazise lokhu ngolwesihlanu edalela ephalamende wathi imali esizahlawulwa nxa ufuna ipassport isiza kuba i-$150 hathi US$200 ayethe yiyo esizabhadalwa. Uphinde wehlisa imbadalo yentuba zemigwaqo ama toll gates kumali ayikhulumile engamadola amane ngemota inye wathi sokuzabhadalwa amadola amathathu ngamota inye. Abazabhadala umthelo wendlu ngabalezindlu ezibiza $250,000 kusiya phezulu hatshi i-$100,000 njengalokhu ayekukhulumile. Sixoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Angliston Sibanda saqala ngokumbuza ukuthi ubona kungaba kuyini ukubangele ukuthi uncube aguqule imali le.
Okokuqala kuqakathekile ukuthi sinanzelele ukuthi i-budget nxa esethulwa ngumgcini sikhwama welizwe iyabe ingayisikho ukuthi yikho osokuyikho, iyabe iyi-proposal, yikho kuthiwa yi-proposal budget. So uyabe eyethula bese kuthi amalunga edalo lephalamende abe seyicubungula babe sebekhuluma lapho abakusolayo ikhandakhande ize igcineke isivunyelene. So ngicabanga ukuthi-ke usuki bawukhulumile bakhalakhala kwasekusesiswa okuyinto enhle ukuthi kunanzelelwe ukuthi abantu abalezinhle ezibeni valu engako ezevalu engako ngabantu esibathi ngabacebileyo abanothileyo. So-ke ngesenzela ibhajethi leyi isikuthelisa abanothileyo ukuze kuncediswe abayanga kuyinto kulinyathela elihle kakhulu kodwa laphana kade sethala akhi abemali yobushini esasivele kade singa patali intele ifinda kudala ngoba kwakuthiwa fika bracket yabantu akuthiwa ngabantu abangabaya vele passport ibivele ikade idula ilapho ekhona kodwa ngenxa yokuthi iZimbabwe iyenza idinga yama services lokuphintiswa lephephana kapassport kwamanye amazwe kunzima ukuthi yeshe kakhulu kodwa ngithemba ukuthi ngenyanga yeminye iminyaka izame yeshe ipassport ngoba ililungelo iyincwadi emele wonke umuntu abe nayo noma kuvathiwa kumbe abantu babhadale ama-$5 ipassport kumele ibe njalo kodwa ilizwe lethu kalene lisike ukuthi lenze njalo.
Ye, siyabona ukubana okwenzakeleyo khona okukuthi yehlise ama-taxes kumbe imithelo le kade ethe yona izabhadalwa kungani kuyamukelwe ngabanye kodwa abanye belokhu besithi hayi imali le iphezulu njalo ikwehluleka kukamphathi ntambo wena ubona ungani uyehluleka yini
indaba yezomnotho weZimbabwe iyinsindaba phendule insumansumane eyokuthi sikakhangelele kakhulu ukuthi umnumzana oncuke alungisise inhanxanxa lengxabangxoza ezindala kakhulu ezahlukiselwa ngo-1991 ukuphambaniseka komnwezomnotho welizwe kwaqale kudala khonale amazwe amabhenki la amazwe angasentshonalanga besinika into okuthiwa ngama-structural adjustment program okwabuya khona isigumula sokuthiwa yi-SR. So into umkhonomo wethu wazongezeleleka ngendaba yokuthi sesithethe amaplazi saba ngaphansi kwezijezo zomnotho. So asonto umnumzana umthuli ncube angavuka enelise ukuyisolva ngoba kunje kube umkhonomi okuthi only izintathu kuthena abantu abaningi abangu-92 ekhulwini abaningi kaba ngabantu abangasebenziyo kutho ukuthi abantu bona labo kabatheli mthelo. Abantu abangu-92% yabantu abangabhadali ama-tax kodwa bekhangelele ukuthi balatshwe ezibhedlela. So kuthi 8% ebhadala imithelo yiyo enakekela i-92%. So kunzima lawo noma ngubani angaba ngu-Minister of Finance ukuthi abambe isikhwama selizwe achazulule indlela le ngendlela ekhona. So mina ngithi ngomumo kuphinde ukuthi kunjalo kube nezijezo zemoto singa-updata kuze kusho ukuthi zikhona kumbe azikho kodwa kwenza ukuthi kube nzima kakhulu ukuthi lifinyelele
lapha sonke esifuna khona. Hello ke ngumnumzana Angliston Sibanda ocubungula ezombusazwe. Ubuyaqhubeka ubusela bezifuyo ezansi emandebeleni lapho amasela asentshontsha lenkomo ezihlaselwe indlala ezibhoda zidinga amadlelo aluhlaza. U-Albert Ncube usiphalo ludaba ngokugcweleyo eseGwanda.
Abogatsha lwezokulima lwe-Agritech ezansi emandebeleni bathi sekufe inkomo ezedlula inkulungwane ezine 4113 esabelweni sezansi emandebeleni kude enyakatho yalesi sigaba kubikwa sekufe indlovu ezilikhulu ngenxa yendlala. Umnumzana Colin Ngwenya isakhamuzi eMatobo. UNgwenya uthi lanxa izulu seliqalile ukuna akusoze kwanceda izifuyo ikakhulu inkomo kwisigatshana esizayo.
Izulu leli elithe farafara alikafaki ithemba elitheni ebantwini okuthi kumbe sesingathi thina hayi selinile sithole nzima izifuyo asikafiki esimeni sokuthi sithi izifuyo sezisindile. Izifuyo zisebunzimeni ziyafa indlala ekhona asiyondlala encane ziyakufa izifuyo ziswele amanzi ziswele amadlelo.
Ngalokho uthi inkomo sezisabalala indawo yonke zidinga kokudla okudala ukuthi zitshontshwe.
Leli zulu elithe farafara ngala malanga adlulileyo kwezinye indawo lingani lingafefezi belidala umonakalo omkhulu ngoba lapho eliyabe lifefeze khona kuyabe kungathi kuyahluma izifuyo-ke seziyohamba ziphembela lolo hlungu zihambe zigcwale iganga lonke kuthi khonokho okusilileyo kuze ukusilahlekela singasakutholi ngoba-ke lawo amasela ebesethola-ke intshungushu yokuthi abekwazi ukuthi izifuyo ezibuya lapha isizo zakwendaweni esiduze zibe sebezitshontsha. Konke lokho kudalwa isimo sendlala isimo somkhathi esingamanga kuhle.
Lamazwi asekelwe ngumnumzana Gabriel Moyo oemawane eGwanda South othi izifuyo zinyamalala ngobuningi ngalesi sikhathi sendlala.
Izifuyo ziyatshontshwa ngapha ziyafa kula nto enhle kakhulu abantu baluze kakhulu ngoba abafuyi lo nyaka hhayi basele hhayi bebamba izandla ukufa zilamanzi okunatha ziyahamba zisiya kachana ziyatshontshwa zikathi ziyahambahamba zidinga ukudla batshontsha tshontsha futhi ezinye athola zihlinziwe. sokuphezulu kwamandla abantu lo.
Umnumzana Victor Spanda owenhlanganiso evikelwa ukutshontshwa kwezifuyo eGwanda Anti-Stock Theft Association uthi ukubunjwa kwalenhlanganiso sowehlise inani lenkomo ezitshontshwayo.
Hayi, amasela lokhu eqhubeka ekhona. Into esiyenzakala kathesi ukuthi sekulalabo abagamulayo bethole sekuyisithebo. Kodwa singeza ke sithi ubusela sebuphelile. Akusafani laleyana indlela ukuthi babehamba beziqhuba nje amarola ayehlala egcwele, kodwa ngathi kwehlile. Sekukhonanyana khona okunjela laba abatshontsha izimbuzi.
Umnumzana Cuthbert Mkhwebu oematobo olilunga lehawu lezifuyo uthi izifuyo zibhekane lendlala embi.
Iproblem esesilayo yi-drought. Izifuyo ziyasokola kakhulu. Amanzi, ukudla kuyashoda kakhulu ezifuyweni. Yiyo i-challenge esinayo ukuthi ma singathola mpela usizo lwamadamu ukuthi amadamu avuselelwe agujwe kube le ndlela eyokuthi izifuyo zithole amanzi. Amadonki, imbuzi, inkomo kuyasokola kakhulu.
Ngalesi sikhathi sendlala izifuyo kanye lenyamazana zendle zivame ukuhamba imango emide zidinga amadlelo kanye namanzi. UZulu ukhuthazwa ukuba athengele izifuyo isikuba ukuze zisile endlaleni engezelelwe yikutshisa kwelanga. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseGwanda. Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko yenu elisithumele nge-WhatsApp.
Njani kuzo zonke indawo. Ngicela amatripusi lingakhalali bantu bakithi, lingakhalali, ukhalala kubhadala ngalutho. Hlalani phakathi lapho eParliamente lilungise kuningi osokumoshwe yilamagovu ezamphefo. Imithetho nayo ayisekho, ayisalandelwa. Bogawule bathi bona izinto zawusebenza ngemithetho, kodwa imithetho esetshenziswa lapha eParliamente akuyona imithetho ngqo eyokulawula ilizwe, sokuyimithetho yabo. Konke lokhu kumele lukulungise lina njengabantu abakuParliamente. Lingakhalali, ukhalala kusezi ngalutho, ngoba kusase kuningi okumele kwenziwe kulungisiwe, njengoba libona ukuthi vele sokwamoshakala empeleni. So uma lingakhalala, hayi ayikho, akunanto eliyenzileyo nani. Kuzobe kuthi nje lingabantu si liyaziyeyisa, liyazihlekisa. Lwane nalobu kudlova lobu bezano lobo, noma li-3 noma li-4 eParliamente, kodwa okusalayo 5 years coming kuzobe sokulutshintsho oluthile phakathi khona laphana, ngoba vele inhlupho eziningi njengoba sakhala ngamalungelo nangemithetho yamajaji lawa aseka-corrupted vele, kumele ukuthi axoshwe phakathi emaparlamentini, nabo-speaker labo vele ba-corrupted. So lwana nakudlova lobu okwenzakale eParliamente nasezweni lakithi.
TJ 7 siyabingelela. Livuka njani? Siyabonga kakhulu umthokazi omhle, sibonge kakhulu umnyaka phelile ku-TJ 7 labasakazi bonke khona ngapha e-America, umsebenzi omuhle elisenzile wona umnyaka suphelile. Siyabonga kakhulu mainkosi Vuma, sithemba ukuthi masiphilile, sizohlangana njalo kunyaka ozayo, qhubeke ngokusebenzisana okuhle. Sibonge kakhulu abalaleli labahlaziyi bonke abezombusazo akade libaletha lapha, ikakhulu laba abazimeleyo abakhuluma iqiniso nothi imgurukudu yezanu le. Angifuna ukukhuluma amanga, ngithi konanye ababonge le imgurukudu igeng yabo angikhenisibantu labanye bakhe bazazi ogawule labochumi. Sibonge kakhulu labalaleli bonke ukusebenzisana okuhle. Njalo siyafisa ukuthi khona bonke abasezindleleni abahambayo abayemakhaya kusukela koBotswana, South Africa, zonke indawo nje, themba ukuthi bazoba lohambo oluhle. Siyabonga, siwafisela ukuthi siwuhloniye omuhle. Njalo sithemba ukuthi umnyaka ozayo sohlangana singabaphilileyo uma inkosi ivuma, uma senga lapho koBulawayo iphumule emadonkini. Siyabonga.
Yeye ngiyalibingelela bonke bantu weStudio 7 basakazi bethu abathandekayo. Hayi, mina nginombuzo nje omncane engifuna ukuthi nje nami ngibe lolwazi ngakho lokho, ukuthi iqiniso ngempela ukuthi ilizwe ukuhlutshekwa kangaka kuyobonakala kubuya iy'khala eziningi, ezingovula zey'khala ezingaka ekubeni ngakuzayo imitshini egubha amadamu, ivala amadamu, ibhorela abantu imigodi, kube namanzi aklini. kuzobuya into ephathelane nezikhali ezingaziyo osetshenziswa ngubani abantu belambile ekubeni usilwa lobani abantu bekhangelele ukuthi bafuna intuthuko ezweni kuyotholakala kubuya izikhali ezimbi kangaka iqiniso ngempela kho entweni eyenzakalayo ngempela iqiniso
Studio 7 uJD lo okhulumayo hayi lapho ushabango vele usethathela ushamisa iqembu singayaphi siyenzeni uchabanga usemthathele ushamisa ushamisa hayi sekusele isithombe kuphela kusekho lapha yakhona awukwazi ukuthi ewakhe umuzi ewuqede umuntu abesebuya engena phakathi kwalowo muzi exosha abantu abakho abaxoshe nje bonke abantu abakho yasalethi ubaba ngowami kodwa abanawokhe baxosha ayabe sethathele uyise umuzi so lapha onamehlo okubona akusekho 3C la useyithethe uchabanga yakhe
sanibonani sanibonani balaleli nabalandeli beStudio 7 nabasakazi beStudio 7 umhlaba wonke jikelele ye ukhuluma lana lichagwane elikhulu esigabeni sakosuku kwelase Plumtree uKhanyani Ncube ye bakithi nginesimanga mani ngale politiki yaseZimbabwe leyi angikwazi impela ukuthi ngabe kuqhubekani njalo kuyolamulani manje njengoba lo sengezo wakhona kuthiwa khona ukhipha abantu ababengakhethwanga ngokusemthethweni kodwa phela laba athweni ubakhetha kusemthethweni abawini so okungakuthi vele kucacile ukuthi phela yena ubooster izano usebenzela izano so hayi uyalilimazi lizwe uyalilimaza lo sengezo chabango mani uyalilimazi impela njalo lemithetho yakhona isebenza isika eside neli 1 ayifani nelokuzena isika nxa zonke so hayi kunzima wakithi kunzima hayi angazi ukuthi ubani oyonqanda lo dodi lo wenzakalayo udodi phela lo hayi angibonge bakithi amen kule ndawo
Studio 7 siyabonga kakhulu nge-strategy esasetshenziswa nguChamisa namhlanje sesiyakwazi ukuthi izanu kayikaze iwine nanga kwabaya foster abakazi bewine kucacile umhlaba wonke uyabuka uyabona mnangagwa ukuthi ama true colors akhe athini njalo sesiyabona ama true colors ka Wishman Ncube kade simthemba kangaka eMathebeleland Tendai Beat uThokozani Khuphe hawu saze sathiwa uChwangirai kade limhamba ngaphansi namhlanje ku clear namhlanje lisweli ukuthi lizocatha kuphi kunini lonke lisibisele emuva Themba kangaka Thokozani Khuphe Wishman Ncube eMathebeleland sure awubo
hello salibonani Studio 7 lo okhulumayo lo Alani osebutswana eGaborone ayi bakithi asilanzeleleni uChamisa is out of order this ukuthula kwakhe lokhu waya kutshengisele vele ngu the leader of opposition hayi mina vele sengisola la isisidla something kuba umnangagwa uChamisa sisidla something akutshengisi ukuthi vele is opposition leader uChamisa please
Studio 7 ndinjani lapha Studio 7 ukhona lo muntu okhuluma esithi uChabango uright kunjani njani why kathi bengaform iparty labo Chabango ngoba uChabango ufuna iparty yamaNdebele kuphela why bengajoinanga imithwakazi bajoyina kwalizapho you can't do that ngaya always tell people ukuthi lingavota every Friday singafuna ukuba tribal siyadliwa ngamashona maningi so let's forget about the tribal uChabango nxa esizwa elamandla kaya form iparty yabo labo Wishman Ncube khona oko kutsho ukuthi kule problem yakhe lobithi ibehavior yabo apart from okunye their behavior yabo they can't be president those two guys and those are still scouts lana ama missionary laba nabantu abadinga imali abafome phela yabo iparty benzima ke bethathe lo Chabango maye wabo behambe sport fan into eziningi lezi mina Studio 7 into engicela yini ukuthi ulo umfana hambana njoba nengela platform ezibabwe lapha emlokhozayo lina Studio 7 hambani everyday libe lifonele uchamisa update abantu engathi zizi limfonele update abantu lisitshele futhi uruyali ukukhuluma lani sibekwazi that's when we can judge someone ngoba sisazi ukuthi kakula ma platform yabo
Studio 7 kanti kuyenzakalani isitinkamile inkomo sikhiphe izinto zethu lingazikhulumi sifuna sikhulume sizwe ochabango labo yibo abasebehlangane labo tentib kufanele bebe ngabantu abahlanganayo belungisa izinto kungaba abantu behlupheke zimpakwangani baphandela bona sicela like ikhuza uchabango lo naye nalo ngiyokhansela abantu onikwa nguchabango engabonanga inkosi yakho khona eyekhangeleyo ngilinganisile lapho ngathi liyazi ukuthi umuntu mangayetshontsha inkomo kayise usebhuku emthengiselo lecala ngusebhuku so linakuyekela umuntu nalolo ekhansela abantu enikwa nguchabango uchabango udodi angifuni ukufihla lokhu vele lapho ezingoma zifuna ukuthi balisizindwele izikhathi siyazithola kuwo amasoja ngiyabonga
Lawo ke bekungamazwi enu linaba laleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Kwezele Melika, umphathi ntambo wezomvikela wele Melika umnomzana Lloyd Austin ube lomhlangano leziphathamandla zakwele Israel izolo kumizamo yokwekethisa impi yale Israel lamabutho eHamas. UAustin ukwele Israel lapho azama ukukhuthaza uhulumende walelo lizwe ukuthi angahlaseli isigaba seGaza mahlayana ngoba kusifa abantu makhaza abanengi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Tim Moringai.
Sibone ukuthi uNetanyahu ubeyekela iQatar ifakela iHamas izimali eziningi ezifika kama-millions amaningi. So khonapho uyabusudubeka la ukuthi okay, kanti kuhamba njani sibili ngoba lapha bathi iHamas ayikho right but bona baletha iQatar ibanika izimali zokuthenga izibhamu lani for all this time and then sebe babulala in the second round. So ngikhanya ngantu akule confusion khonapho but siyakwazi ukuthi impilo iphele kufuna i two state solution kube le Palestine kube le Israel zihlalisane ndawonye side by side.
Umbuzo wami ukugcina ubona impi yakwele Israel ibangela na ukuthi elemelika lingaphi uncedo ele Ukraine.
Into ekhona ukuthi abantu abaningi abama Republicans abasembusazweni kaThesi kuCongress babona ukuthi banganika imali yokuthi iUkraine laye iqhubeke ngomsebenzi uMongameli welizwe uJoe Biden uzawina ngoba it will be a good record on his rule bangayekela and then banike iIsrael ngoba iIsrael ngantu ayihambisana lama Republicans ikho bakufuna labo bathathe icredit yangkhona so hay izinto ze politics ngamanye amalanga uzizwisisi ukuthi siqonde ngapi aziqedakali but sithemba ukuthi impi zonke lezi zizabe sesiphelile ngo 2024
Lati siyabonga lo ke ngumnumzana Tim Moringai olandela izombusazo wele Melika ubekhuluma ecingweni le Studio 7 esesigabeni seOhio khona phakwe le Melika
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo sidinga iqiniso Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile umsakazo weVoice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso kumsakazo we-Voice of America. Silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Isikhathi kasavume ukuba siqhubeke sonke, kodwa singakehlukani kesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Gift Ostalos Siziba ungene kukhetho lwe-by-election ephansi kwebandla le-CCC kungakhathalekile lokuthi abanye bakhe baxotshwa baze bathathe inyathelo elifanayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Igama nguChris Gande, kodwa lingakhohlwa silazo ezinye ngo-half past 7 ntambama.